Siyalabulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Nontokozo Malaba Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Restoration of Human Rights eZimbabwe egxile eDivitana.
Inhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe imele ukuhlonitshwa lokunanzelelwa kwamalungelo kazulu waseZimbabwe. Mina ngajoyina inhlanganiso leyi ukulwela umphakathi ngokuhlukunyezwa nguhulumende webandla leZANU-PF for 41 years kusukela iZimbabwe ithola i-independence. EZimbabwe akula freedom of expression, akula rule of law. Ophikisana lohulumende uyahlukunyezwa, uyashaywa, abanye bayabotshwa kathi njalo, abanye bayacashwa. Yikho ke thina njengelungelo lama human rights siyetshengisa eGlasgow ku-climate change summit. Injongo yethu bekuyikukhankasa sisazisa umhlaba wonke ukuthi u-ED bekungafanelanga ahlanganele lo mhlangano weze-climate change ngendaba ze-corruption le-violation of human rights, let alone uze lo mhlambi wabakhathi abayi-100 khonapho kusetshenziswa imali zama-taxpayers ebezingasetshenziswa ukulungisa ilizwe. Phakathi kwama-policies abawenzileyo okuregulator ama-industries towards ukulandela ezomhlaba lokuhlonipha ezomkhathi lokulungisa ama-agricultural communities emakhaya, akula okutshintshileyo okuyangaphi. Khathesi ama-industries they are dead. O-Dunlop, o-Derryport labo-National Blankets sekwafa. Kulama-issues e-deforestation, izihlahla ziyaqunywa yonke indawo, akula running water. Abantu bagebha imigodi jikelele emadolobheni lasemaphandleni. And kulama-issues e-mining, uhulumende uletha ama-China okungekho emthethweni, kungavunyelanwa ngale zakhamizi, njalo labo bayagebha without care, mahlayana nje, and they don't even rehabilitate umhlaba, bachiya amagodi everywhere. Inkomo ziyawela, lo mhlabathi uyawela emadamu, okuyikho okukhoza ukuthi amadamu agcwale masinya, lakho kukhoza ama-problems amagebhi. Njalo kulamanye ama-issues e-refuse and collection, ama-big companies lawo, they are having to dump izibu emadamu, kukhoza i-water pollution. Okunye uhulumende uletha izitimela zakudala, njalo akula ngitsho le-plant yokulungisa izimota eZimbabwe, okungangokuthi abantu bathenga izimota ezindala emazweni. Konke lokhu kubangela ama-gas emissions a-affecta i-climate change. Sizwile i-speech esinikwe ngumongameli Mnangagwa esithi ama-vulnerable countries have contributed the least of the atmospheric carbon and they must be capacitated to mitigate i-climate change. Uthi njalo iZimbabwe is committed to mitigate if 40% yama-emissions ku-reduction target yabo by 2030. And okunye uthe ama-climate change challenges le-COVID-19 uyikho okuhluphekisa abantu baseZimbabwe, and yet we know ukuthi i-corruption le-looting yiyo i-major issue ekhona eZimbabwe. I-government inika ama-contracts kubangane babo.
Kodwa libona ingani ukutshengisela eliwenzileyo kuzwakele yini njalo kungaletha ingoqo?
Athena sithi umkhankaso wethu uzwakele kakhulu, ama-voices ethu they were heard, ngoba sibonile labentatheli izindaba babhale kakhulu ngokumemezela kwethu. Njalo umongameli Mnangagwa akasafinyelelanga ukuyafika ku-event lapho kade kumele abe yi-special guest.
Libone ngani uhlupho oluseZimbabwe lungalungiswa njani, njengoba sibona uhulumende esithi kulenhlelo ezinengi zokuthuthukisa impilo yabantu, ayisikho ukuthi uyehluleka.
Kumele ayekele ukuthathela abantu ingqondo zokucabanga esikuthi yi-brainwashing. Njengokuthi khathesi uhlangabezwe zinkulungwane zabantu e-airport, abantu beyekeliswa ukusebenza besuswa emisebenzini, yikungahloniphi abantu. Kumele kube lo mthetho olandelwayo owe-rule of law, njalo kumele kube lama-social and political reforms. Abantu bonke lamaqembu onke jikelele avunyelwe ukufaka imibono yabo, njalo besuse indaba zokutshontsha, behloniphe izimali zabantu, zisebenze lapho ezifanele khona.
lowo nkosazana nentokozo wamalaba ncube
isiphathamandla senhlanganiso
ye-Restoration of Human Rights eZimbabwe esixoxelayo eseBhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.